Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-22 Ngwengwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye owadlwengula umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuthiya uZulu ethukuthele.
Inki i-timing yakhona eyokuthi ayenzile amnesty umongameli Mnangagwa ithiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu.
Abebandla le-CCC abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMvuza ngeviki edlileyo bakhala ngamanxeba alokhe ebuhlungu.
They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi.
Intengo yokudla lenye impahla yezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu osokudale indlala embi elizweni.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu sibe phansi uma sithengisa ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe ngoba ukusebenza kwalo asikuboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuzitshaya isifuba ukwenziwe ngomunye ubaba owadlwengulwa umntwana okhululiweyo ejele ngumongameli Mnangagwa kuthiye uZulu ethukuthele. Ubaba lo ubesebhasini yezibotshwa ezikhululwe eHarare ngolwesine etshela intatheli izindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngokumsusa ejele lapho ayegwetshelwe ukuhlala iminyaka esithiyangalombili kodwa ubesesalelwe ngeminyaka emine ukuthi akhululwe. Lokhu kudale imibuzo yokuthi nxa kukhululwa abadlwengulayo kutsho ukuthi zikhona ezinye njalo izigelekeqe ezikhululiweyo. Lubaba uthe uMnangagwa ululuju ngoba emkhululile. Wake waba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Walter Muzembi eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe yena ngesikhathi sabo babetshona ubusuku bonke behluza amagama abazaxolelwa ukuthi babone ukuthi impela izigilamkhuba ezilamacala afana lokudlwengula lokubulala zingakhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
I-amnesty yezibotshwa yona ngokwayo akusiyo nto embi makuyukuthi kukhitshwa izibotshwa ezilamacala amancane nje maybe amacala wokutshontsha lani lani. Kuyasiza lokhu kwenzela ukuthi overcrowding emajele yehle kodwa ma sekukhitshwa lezi gelekeqe ezagwetshelwa ukudlwengula I think kusuka kungathi kuyasabisa kancane lokhu ngoba abantu abanjalo uzothola ukuthi bangaphinda futhi bagange bakwenze khona lokhu ngoba babe bezitshela ukuthi engqondweni zabo kusho ukuthi into abayenzayo akusinto eserious kakhulu nangu uNkulumende uyabakhulula. Kodwa esikhathini esiningi ma kureduswa i-population yabantu abasemajele kuyanceda kakhulu ukuthi amajele angagcini esiba zindawo lapho abantu aba-overcrowded plus kuba yibhedeni kuhulumende ukubasapota ngokudlalani lani. Kodwa hhayi mina izigeleke xa ngisapota ukuthi zikhitshwe zingakaqedi isigwebo sazo ngoba esikhathini esiningi abantu abanjalo kusiba abantu aba-right ukuthi babe semphakathini ngoba bangagcina be
beqhubeka ngobugebengu ba.
Sibonile njalo abanye abakususiweyo ejele bebonga umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubona ngani akusoze kumsebenzele yini lokhu kukhetho ukuthi ungani sokuyindlela yokudinga usekelo?
Yeah, I think i-timing yakhona eyokuthi ayenzele amnesty umongameli Mnangagwa ichiya imibuzo eminingi engqondweni zabantu ukuthi ukwenza lokhu ngoba ulesineke noma ubakhulula ngoba edinga ukuthi njengoba kusiwa ekhethweni abantu laba lezihlobo zabo basupporte yena ngoba babe bebona ungathi wenze into enhle kibo. Thina I think ikithi esikukhangelelayo ukuthi ngabe abantu abakhishiweyo ngabantu ababotshelwe ezombusazwe esingathi ngama-political prisoners. Sinama-political prisoners amaningi asejele abongarivume labo Jobu Sikhala. Yibo abantu abenza ukuthi amazwe angaphandle abone iZimbabwe njengelizwe elingalunganga ukuthini libe phakathi kwamanye amazwe omhlaba ngoba ukujezisa abantu for imibono yabo against uhulumende yinto engakhangelelwa kahle ngamazwe esingathi ngama progressive countries asupporta i-democracy le freedom of speech. So umongameli bekumele ukuthi ngabe uconsider ukukhipha abantu abanjalo emajele than ukuthi agcine ekhipha lezigelekeqe ezizogcina zimosha futhi.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Abebandla le-CCC abalimala ngemva kokutshaywa ngamalunga ebandla lezanu PF eMguza ngeviki edluleyo bakhala ngamanxeba athi alokho ebibhidla. Amalunga aleli bandla ayiphatheka kuhlelo lokukhuthaza izakhamizi ukuthi zibhalisele ukuvota phansi kohlelo lwabo abaluthi yi-RIP. Kodwa bathi sebeqonda ezindlini zabo bahlaselwa ngamalunga ebandla lezanu PF aye bacathamele bababhaqabula, abanye babaleka kodwa abanye bathunjwa. Abathunjwayo batholakala sebesenkambeni yamapholisa. Sixoxe lomunye owayatshaywayo umnumzana Kutsai Mabonde ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
On manje 15 May 2023 esilo hlelo lokukhuthaza izakhamizi zikaGuza Ward 9 eTreadwood mayelana ngokuyabhalisa lokuphatheka kunhlelo zokhetho zalonyaka. Sithe sesiqedile ukukhulumisana lezakhamizi door to door endleleni yethu yokuphindela emakhaya. We got ambushed and attacked by ZANU-PF members at Treadwood under irrigation scheme farm. They attacked us besebenzisa izinduku lezinsimbi. Amalunga eqembu lethu fled into the bush and our provincial interim vice chair Mr. Jabulani Khadebe and Mr. Karikai Masu Ward 17 Umguza aspiring council candidate and other champions got kidnapped.
Sikhuluma nje banjani labo abatshaywayo baphinda bathunjwa?
Amalunga ethu atshaywa alimala kakhulu agoqela mina and Ward 19 Umguza aspiring council candidate Mr. Chipo Penikwa and other three champions including Umguza aspiring MP candidate champion Queen Malikwa. We are still on recovery mode and bed and taking medical prescriptions.
Amapholisa wona athini ngalolu daba? Ayagcwayisisa yini ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Amapholisa akhanya ngani ayesaba ukuqhuba umsebenzi wabo ngokufaneleyo njengoba besaba ukutransfer abakhulu babo njalo lokuxotshwa umsebenzi. Lokhu sikubone amalunga ethu ethunjwa and umpholisa owakuyayo wayesebenzisa ikhombi yezanu PF elotshwe
umgquza ZANU-PF constituency igcwele amalunga ezanu-PF. Amalunga ethu had clear evidence of the kidnappers of our champions, and we later found them at Nyamandlovu police camp. Okwakhathesi amapholisa asiwathembi njengoba awasimeli sikubone ku-news article elotshwe i-News Day lapho uRichard Moyo u-MP wemgquza akubeke khona sobala ukuthi thina ama-victims amabizo yethu yiwo atholakala kurada ye-Joint Operation Command la kurada yama-police bosses. So as civilized citizens, we no longer have freedom of independence, and our constitutional rights are no longer respected by the law enforcers and our representatives. So I go kathesisebunzimeni, as it is evidently clear that there is no rule of law. Our hopes and dreams are now seeing a new democratic society being ushered under the capable leadership of President Nelson Chamisa.
Alo ke ngumnumzana Khutsai Mabonde, ilunga lebandla le-CCC. Imizamo yokukhulumisana labebandla le-ZANU-PF kumbe amapholisa ngalolu daba yehlule.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Intengo yokudla lenye impahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubo sokudala indlala embi elizweni. Njengesibonelo, i-1 kg yenyama isibiza $63,630, okungaba $45 ngamadola eMelika. Abanye bathi sebesehluleka ukuthola ukudla ngesuku zonke okubangela ukuthi badle kanye ngelanga. Iphephandaba leChronicle lithi isisindo sedola leZimbabwe sesiyinkulungwane ezinhlanu $5,500 ethenga idola elilodwa eleMelika. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uBathabile Masuku esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi intengo yempahla ikhutshulwa imali yemkambo omnyama.
Ngoba lapho okuwa khona isisindo semali yakithi, amabhizimisi lawo bakhweza intengo ukuze benelise ukuyathenga yona lena mali njalo emkambeni ongekho emthethweni. Ukuwa kwesisindo yemali yakithi emkambeni ongekho emthethweni yikho okubangela kakhulu ukukhuphuka kwentengo zempahla jikelele. Okungabangela ukubana kube lenguquko yikubana uhulumende azame ukubana babanikazi mabavinkile bathole imali yakumaye amazwe okusemthethweni, singathi ku-auction system kumbe ku-interbank rate.
Unkosikazi Melissa Moyo, isakhamuzi sakobulawayo ophila ngokuthengisa, uthi imali yakuleli ibhidliza amabhizimusi uma umuntu ethengisa impahla ngentengo ephansi.
Umumo osukhona eZimbabwe njengathi esithengisayo awusasivumeli ukuthi ibhondi lethu libe phansi uma sithengiswa, ngoba kuyabe kudula ukuthenga i-US. Isifiso sethu ngesokuthi ngabe liyahle likhitshwe, ngoba ukusebenza kwalo asikuboni. Intengo yethu yebhondi ayisoze ime ngomumo we-economy yethu. Nathi kulapho esiphila khona sizakwenza okusemandleni ethu ukuthi singawe kubhizinisi, sigcine izimuli zethu, ngoba siphilela i-hand to mouth.
Unkosikazi Thandeka Mkhwebu, usomabhizimusi wakobulawayo olevinkili elithengisa impahla ezigoqela amafutha okupheka lesinkwa, uthi ukuze bahlale bekubhizimusi kufanele belandele intengo yokuthenga idola leMelika kusetshenziswa umkambo omnyama.
Izakhamizi kufanele zinanzelele ukuthi silandela ama-prevailing market forces. Okwakhathesi okusenza sivuke sanelisile ukuthi siwode ukuthi kumele sithengise nge-black market rate. Singekela ukwenza njalo sizavuka singenelisi ukuthi sibhadale izisebenzi zethu, lama-shelf lawa azavuka e-empty. Sibuyele back to 2008. So nxa singathola i-US dollar nge-government rate, hayi siyathembisa lathi uZulu ukuthi singathola impahla ngentengo ehlileyo.
Umnumzana Philani Ncube, umhlali wakobulawayo, Wathi umumo osukhona elizweni usukhumbuza iningi umnyaka ka-2008 okwagukuteka idola leZimbabwe laba ngumquba.
Intengo yezinto ama-basic commodities akhangela ikhuni oil kwezinye izindawo ngabo 9,000 RTGs kusiya kubo 10,000 RTGs. Ngapha iholo lethu limima nsonzwa likhwelanga. Izinto zinzima, sazi ukuthi sizosurvive kanjani. Singathi sesibuyela back again ku-2008. Kalesi nje umahluko ukuthi into zikhona kodwa zibambeka, zithengeki.
Unkosikazi Sylvia Chabalala, umbalisi wamaphandleni, uthi baqhubeka besebenza amalanga amabili ngeviki ngenxa yesikhalazo seholo elingeneliyo.
Imali esiyiholayo njengababalisi incane kakhulu, siyahamba isikolo kabili ngeviki ngoba si-incapacitated. Lokhu kukhubaza abafundi, kodwa akula nto esingayenza. Imali esiyiholayo incane, iminyaka leminyaka sihlukumezekile, sikhala ngokuthi uhulumende asikhuphulele, asifakele imali engcono. Sesiphiliswa ngokuthengisa ngamalanga nalawa esiyabe singahambanga ngawo isikolo ukuze siphilise izimindi zethu. Kunje njengathi sisebenzele emaphandleni, kuyabe sehluleka nje lokugadiwe edolobheni.
Incwadi elotshwe iqondiso kusiphatha amandla seZimbabwe Revenue Authority unkosikazi Regina Chinamasa unobhala ogatsha olukhangele ezemali kanye lomnotho welizwe umnumzana George Kubamathanga uchaze ukuba ugatsha lweZimra lufanele lubhale ngokuphangisa umthetho ovumeza uZulu ukuba ethenge impahla ezisetshenziswa nsuku zonke nguZulu kwamanye amazwe kungelanhlawulo edonswa lugatsha lolu olubizwa ukuthi yijuti. Kuqala ngeviki ephelileyo ukuthengwa kwempahla enjengokudla engahlawuliswa ijuti. Impahla ezivunyelwe ukungena elizweni zingabhadaliswa ijuti zigoqela impuphu, uchago, amafutha okupheka, ishukela, isepa yokugeza lokuwatsha, isawudo lokunye. Ngokunjalo, iningi labantu lithi libona kungcono ukuyazithengela konke lokhu phandle kwelizwe loba kuzaba nzima ukuthi bathole imali lula emkambo omnyama. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kwele Egypt lamuhla emhlanganweni oqoqwe libhanga leAfrican Development Bank. Lomhlangano ukhangelelwe ukuletha ndawonye inkokheli yamazwe ezwekazi leAfrika kunye labo somabhizimusi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isiqinti seBhumane eNkayi asiseyikwaziwa ngelokuthi komnyama ubambile ngoba uhulumende eselumathisa amandla kagetsi ezikolo kunye lasegrowth point yendawo le. Leli phephandaba lithi izakhamizi ziphakathi kokujabula ngenxa yalokhu. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sijethele misalibonani, linjani? Hayi, sina siyaphila bakithi, ngingaphila njani khona ngapho? Hayi, iindaba zenelisipha zona zinhle kakhulu, zimnandi. Hayi, lenti-ke mbonise lapha luba balukhuluma ngokuthi i-CCC kungani lokhu istructure sabo sisahambi kuhle. Hayi, akethule akhangele ekwabo etshane le-CCC. Thina abantu i-CCC siyakwazi into esiyenzayo, asozofuna ukwazi into yomunye umuzi womunye umuntu. Uyabo ingqondo zakho zingathathi na usiyakhanga into zomunye umuzi, uthiye zomuzi wakho, khangelayo lomuzi wakho, ukhangela lakho lokho okutheni ucubungula lokho ukuthi yewe nobona akusebenzi lokhu emafa zavelela mafa ungethuswa into lezi uthiya nento lezi. Thina siyaphambili siyalisapota, sisapota sivili lokuvota savota siyakusapota. And inyaka lo hayi iqhuthe siyaliqhuma intamo akulangizwe. Thank you. ukhumalo
sambonani sambonani ha siyabona lokho kwezwa ngumlanga kwa othi safuna ukubusa 5 years more ilizwe lakhe lizoba njani ngoba ilizwe libonile liphela nantiya ma engabe efuna ukubusa 5 years more uyabe senzani yini impela into ongama mfuthu umlanga kwa ufuna kwa president uzayiza lokho kunini abantu batshelwa amanga kunini bathembisa abantu amanga yini into abayezayo even eyone imigogo kubolile ezivedlela kulambithi indawo yonke ebutsothi corruption all over inkomo kazikhuluma ukusela kwenkomo kamcontroleki sele kokunjena nje umnanga kwa isihlazo ukuphela elenzakalayo ilizokalisela mthetho amapolisa amasotsha konke kuyatshona kwayini umnanga kuyatshona alihlazo leli esilibonayo lesi kati ilizwe lizoba njani and laba bantu inke eyinkinga abasela abantwana abancane bala bantwana asebekhulile kumbe bazele kumbe kabazalanga ngeke kube kwazi ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu hayi liphelile ilizwe lezimbabwe ilizwe seliphilwe ngecorruption kuphela inkomo zabantu ziphelile emakhaya la sicodwa yabantu bezana upm abantu bayakhala umhlaba wonke all over bakhala ngokusela bempofu all over icorruption kule corruption manje lizwe bani elinjani
kustudio 7 ngalinjani lonke balandela ba studio 7 ikanye labasifundele izindaba baba studio 7 ngithinge ngiphendule indaba ka Tong Angiston Sibanda ohlaziya ezombusazwe hayi lapho wehlulekile uhlaziye ithetha silinyongo akula muntu ongaqala ngokuthenga ama-helicopter kungela mithi ezibhedlela lawa ma-helicopter amthwale emsaphi lowo muntu lancaze kuthiwe ngo-emergency isibe khona leyo emergency ezibhedlela uzolatshwa ngani hayi mdala masukhulileke labafana behlaziye yekela abafana behlaziye mdala bathe akusina kudedelwana yekela abafana behlaziye sukukhulule susehluleke ukuhlaziya kula muntu ongaya esibhedlela kungela mithi siyabona
sanibonani umbhalanti westudio 7 nabaleli igama lami ngisikhathele Dube ngendesicelo lapha ngifuna umna wami uzanele Dube wahamba lo mama benithina sasala siyi-2 kwakuyingozi siqapheliso then yena ngiyayilastibhoni wahamba lo mama ungumfana umama isibongo sakhe ngesakondebele ngicela ukuthi oyabe elolwazi labo laye kumbe yena maye ngiyezwa lo mlayezo uyangithola kule number 0601025241 iyo inamba ozonithola kiyo yena le ngiyabonga
linjani kuJojo 7 hayi thabela abantwana bezimbabwe amabandla laphikisa ukusebebambene sebebona ukuthi hayi problems zomele ukuthi izanu siyikhiphe phuma izanu bonke bevotele umuntu oyi-1 jamisa president kayi-1 kuphele lokhu ubuncane ngaphela abantu benkosi azajani ezani izinto
linjani emsakazweni emsakazweni kaStudio 7 ya imvele elihlale phezu kwendawo hayi sizwile plumt ukuthi sebeziyakhela izikolo izibhedlela hayi kodwa engakudla ukuthi akukweplumt kuphela imathebhulele nevile isiziyakhela izikolo siziyakhela emaklinikhi izibhedlela abantu nje asebezimile abangelakhulumele la kodwa iprogramu nayo into esingayifunisi inyaniso ukuthi siziyakhela iziklinika siziyakhela izibhedlela imigwaqo sokuzothatha umuntu wemntuku ezosebenza emaklinika ethi siziyakhele wona hhayi loku kuyasinyanisa sibili uhulumende wezanu lohulumende we-3C sisebe kubhekisile ndaba yibo abantu amalungu ephalamende laba kuthi bekhangisise ukuthi into endlela siyifundisa abantu bemathebuleni sifuna ukuthi kusebenze abantu abenu kusebenze abafowenu kusebenze wonke nje umuntu emathebuleni sisebenze esigabeni lapho odabuka khona kungakho kuzongena nje umuntu alungele njenyada hhayi asikufuni ukuthi siziyakhele izinto leziyana sifuna ukuthi kusebenze abantu abethu beqinisekise lapho yini siyabona
hlokazi womhleli vuka njani injani lonke masengakhulumayo hheyi lo mdida lowo uma evulwa nje umlomo wakhe kuphahluka iphoyizeni yodwa khipha iphoyizeni engaqeda abantu ezwi mayezatshela abantu ukuthi ugogo wakhe umnangagwa labokhulu bakhe othiwenga bahlule ukuthenga imithi nemishini efuneka ezibhedlela ngenxa yokuthi babanjwe ama-suction kodwa besenelisa ukuthenga ama-helicopter ngu-18 kuyazizwa nje ithoyithoyo kumbe ekhanda kakusakukhona ongasahambi kahle angikaze angiyizwa kahle letwa ukuthi uchaze ukuthini uyazi uyingozi kabi lo muntu lo angimazi ukuthi kahle kahle yini le ngaka ayithola kuzanutefu azabe lamandla ukuthi akhulume amanga ngaka ebe lesibini sokuzowumana avula umlomo wakhe
sanibonani thanda ukubonga ukungazithi idiso bingelele bonke untungamili bonke
ngithanda nami ukuthi ngiphawulule ngale ndoda engayizwa ikhuluma la. Kunabanye abayisapotayo ukuthi abantu babomoya ngamashona ethu umqondisi umshona ngiya. Babangcela ukutshela mangabe ukuthi ulalele. Umoya alisiyo umshona. Abantu bakumoya wabathi nasazi ukuthi ngabalozi singazi mhlawumbe wena mhlawumbe wafunda i-history leyakamgabe le yayibhale ibhekiswe phansi. Thina sisafunda i-international history siyakwazi ukuthi abantu bakumoya ngabakamama abalozi. Ngikatshena wakutshela ukuthi amaNdebele abantu abesinguni bodwa ngobani. Iba le Ndebele baba liyi-umbrella eligoqela imihlobo yonke yakomthwakazi. Siyemaplayiza esishoneni. Esishoneni akusiko ukuthi umhlobo wodwa, bayimihlobo eminingi. So ibala elishona liyi-umbrella. So baba khuluma iqiniso, tshela abantu iqiniso, ungakhuluma into engekho baba. Umqondisi nalowo omkhangelela phansi ngowasesikhosini baba, abantu umoya ngabasesikhosini. Umambo ezisikhosini sibe 100% mthokazini nalo muntu. Ngiyangisho ukuthi mhlawumbe ngiyamsupport, angisupport iparty mina, iparty ngisupport eZimbabwe. So bukhulu iqiniso baba, njalo to prove that. Kumele zibuze ukuthi kungani umambo even umgaba azangamqakathekisi umgaba esaphile. Lami ngichaza ukuthi aloba umambo wayengishona ngeqiniso lokuthi aloba semgwaqo ebizwa ngayo, aloba sile stadium esibizwa ngayo, aloba even ledrobho likhole ibizwa ngayo, kodwa ukukhona ngibani mbuyaniyanda ngiyokhona isiteshi sakhe. So into ezibonisa ukuthi umambo wayemlosi ngoba luba wayengishona aluwa into eziningi sibizwa ngayo. That's why bengangiqakathekisi. Lokho ngimusho futhi ngiyimgcwele ukuthi abamqakathekisi yiko okuchazayo ukuthi baba wayengumlosi. Tshela abantu bahle lisengisiza kumamambo. Mamambo amahle iye lingabothula bafowethu, lingathuli. Umuntu elikhwebula zamuntu ekhwebula imikhwalo yohlanga lomuntu. Umkhuzweni imkhalini ayeke into yakhe ayimfanelanga ngesikhundla akuso. Ngambona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho ele Russia encedisana lawe butho elizimeleyo elalelolizwe elithiwa ngabe Wagner Group baze bangena edolobheni leBakhmut kwele Ukraine ngemva kokulwisana kuleli dolobho okwesikhathi esifika phose inyanga ezilitshumi. Kubhubhe amasotsha amaningi kakhulu empini le kunxa zombili, kodwa kubikwa amasotsha kwele Russia yiwo amaningi afileyo empini le. Amabutho akwele Ukraine wona abikwa esithi asegombolozele leli dolobho, okokuthi kuza kuba lula ukuhlasela amasotsha la awakwe Russia lawe Wagner. Kodwa enye inkokheli yebutho lakwele Melika ilokhu isithi kumele amabutho akwele Ukraine engaze ahlasela amadolobho athunjwe ngabe Russia, kodwa avimbe lawo angahluthunwanga. Sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, I think ukucebisa komkhokheli webutho kuye kukhangela lokubona ukuthi angithi iRussia phelelayo is not a small country, is a superpower njengayona le iAmerica. So indawo lezi abathi bazama ukuthi bazihluthune kufanele ukuthi babe belungisile sibili kakhulu strategically ukuthi baza kwenza njani khonoko ukuthi bathathe indawo leziyana asebezi ezathathwa iRussia. So okukhona kuyikuthi ngibona ngathi lapha sokuyikuchayana abantu bengabonakali bengabonani, ngoba iRussia layo ngayikhangela kathi esimpi elwayo isekuyikuthumeza izikhali kuphela zisiyachaya lapha eqondise khona. Bona ngokwabo kabavele egcekeni ukuthi kuchaya wane manqamu manqamu. So keke lalaba labo sebelazo izikhali futhi abaziphiwa yi-waste ngapha ezihamba uma ngomude ziyechaya konale labo bengalindelanga ukuthi isikhali sizachaya. So keke ngaleyo ndlela ngibona ngathi ulungile lo owe-America ukuthi athi hhayi lingaze lazama ukuthatha lezi ndawo ezathathwayo. Bachayeni lizivikele, libachayeli khonapha elikhona, lithumeze izikhali zenu lazo vieta kona jengo wa lae o Putin e chaya e kachana jenga kona lo mina mbona ngati i utebisa wake utebisa ngaleo nilela ngoba bangazama uwenza ukuthi kube push ye ground war yonale yaba kuluma ngayo o engxenye bangalahlekelwa ngamabutho amanengi ehlangana lezikhali ezivela Russia yikho ke ngibona ngathi kuzaba njalo ba
lo ke umnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazo esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama